makolwane wakhe wayizamisebenzisa umthule ngesikhathi sokukhampena ngaba uqedisisanga njalo kababekanga ngesilungu abakuthi yi-drainage. Ngokunjalo nxa izulu lisila amanzi agelezele ezindlini kunokuthi amanzi ageleze kuhle. So sile simo sokuthi abantu nxa izulu selisina so sebesuka besiye emakhaya betshiya idolobho ngenxa yezulu. Kungenxa yokuthi ngomgwaqo wakhe wayo ngokungekho kahle. So silabantu abaningi kakhulu abakhalayo bethwele kanzima ngenxa yomgwaqo naloo.
Udubo lolu ludubo olunganani ebantwini be-Cowdery Park labana?
Into enkulu kakhulu mfowethu ngoba nxa izulu lisina manzi egelezele emzini wakho engena ekitchen engena esithi ngoba engena ema-bedroom asonto ongadlala ngayo nxa into yakhona isiphazamisa ukulala kwakho. Njalo nxa sikhuluma ngento ephazamisa izinga eziningi kakhulu asonto esingadlala ngayo sibili. Serious.
Pho laphana akusela nhlelo ezenziwayo zokuthi kube kulungisa umgwaqo.
Sisazama lo council unkosinathi wobe mpofu ukuthi sizwe kwabe councilini ukuthi njengoba beyibo abanikazi bomgwaqo ungaqhuthekwa uqediswe njani kungasetshenzwa kanjani. So lokhu sisazama siselwe emuva ngoba kukhanya ngani liyana kwakuyi-project ye-government hayi e-council.
Into engaphathisa laphana kungaba yikuyini?
Ukuthi i-project lana yomgwaqo iqhuthe yenziwe kuhle kodwa yenziwe ngendlela yokuthi kayiphazamisi isimo zabantu. Esikutshoyo ukuthi kakusetshenzelwane lapho manjineni abekhansili hayi ukuthi abantu bebuye bezisebenzela bona besithi babika umkhokheli ungafika uzithuthela kuphela utshela abantu ukuthi usebenza. So ubuza ukuthi okukhona kuyini amanjineni abasebenza njani bekuthela ukuthi imephu yakobulawayo itsho ukuthi lapha kube lomgwaqo lapha kube lendlu lapha kube leclinic ngoba ungaphi ungaphomba ukufika ubeka nje kuphela siyaba lesimo solesi sesibhekane laso.